Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-3 February 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
hayi by-election vele ngihlala yenza ekuba labantu abalutshwane kuba le-aphatha abantu abavota. Abantu bavota nxa bebona ukuthi kule-chance yokuthi kungatshintsha phezulu kumongameli.
Ukhetho lwama-by-election okudinga amalunga edalela ephalamende lamakhansila luqutshwe ezigabeni ezishiyeneyo elizweni jikelele ngokuthula, kodwa kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo.
Kukabili kungabe either kuyi-factional politics kumndeni sebemdeploya ukuthi vele eseba ku-party office.
Obe ngumphathi ntambo obona ngezama wovethi umnumzana Chris Mutswangwa ususwa esihlalweni osekudala imibuzo eminingi ngoba uhulumende engacaci ukuthi ususelweni.
Okungamathole kwenkomo kuyadliwa zimpisi, impisi ibonakala ihamba labantwana khona apha esigabeni thina kade singakwejayela.
Izakhamizi zenkayi phansi kwenduna uChugulu zikhala ngodubo lwamakhanka asehlasela abulale imbuzi, izimvu, obabhemi lezinye izifuyo. Kwezemidlalo, iqembu leBafana Bafana eleSouth Africa lithwele amathemba aweningizimu yezwekazi leAfrika kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ozadlalwa namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. I-commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi ukhetho lwama-by-elections olokukhetha amalunga edalela ephalamende amathathu lamakhansila angamachumi amabili lambili elizweni jikelele luqutshwe ngokuthula kulenani eliphansi kakhulu labantu abaphume ukuyavota. Ibandla lezanu PF lidinga ilunga ledalela ephalamende elilodwa nje kuphela ukuthi lenelise inani lamalunga angaguqula isekelo sombuso i-2/3 majority. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukhetho lolu lwenziwa ngemva kokuxotshwa ezikhundleni kwamalunga ebandla le-CCC ngozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu, okutsho ukuthi abamela leli bandla ngabakhethwa nguChabangu lexuku lakhe. Ukhetho lolu luqhutshwa ePhelandaba Chabalala, eSeke, eChegutu, eGoromonzi South lakoZwimba. Izeki iqale ukhetho ngesikhathi kobulawayo esihleliweyo. Onqintisa emele ibandla leZanu PF kobulawayo esigabeni sePhelandaba Chabalala, lapho okwasuswa khona umnumzana Gift Ostalo Siziba, umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi banethemba lokuthi bazanqoba lamhlanje ngoba ibandla eliphikisayo lingahlelekanga.
Angiboni ukubana singanqotshwa kukhetho lolu olukhona kuwonke nje amasiti esilawo ilizwe lonke eleZimbabwe. Ngibona nganta izaphuma inqobile kuwo wonke.
Onqintisa emele ibandla le-CCC ePhelandaba Chabalala unkosikazi Moblessing Thembo ukhala ngenani eliphansi labantu abaphuma besiyavota. Isakhamuzi sesigaba sePhelandaba Chabalala umnumzana Njabulo Nyathi uthi uvotile.
Usivote ngokuthula, azangabona ukuthi dlwangudlwangu, azangabona ukwethusela.
Isikhulumeli secele le-CCC elabo mnumzana Chabangu. Umnumzana Alfred Dzirutwe uthi bakhangelele ukubhuqa ibandla elibusayo loba nje inani labantu abaphume ukuyavota liphansi.
Okade kukhona namuhla ekhethweni abantu abahambanga ngokuningi babo, kodwa okukhona ukuthi nathi sizamile njengalokhu okade kukhona kuground ukwenza khona lokhu okukhona.
Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira uthi labo bazanqoba badlulise inani le 2/3 majority edalele parliamente bazibusele kuhle bengethuki ibandla eliphikisayo.
Yes, we are very confident and we know that the people of Zimbabwe are going to vote and endorse the party which has been delivering tangible results to them.
Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Edwin Ndlovu uthi kuvamile ukuba ibandla elibusayo linqobe kubuy election eZimbabwe ngezizathu ezithile.
Hayi, buy election vele ngihlala yenza ngoba labantu abalutshwane kuba le apartheid abantu abavota. Abantu bavota nxa bebona ukuthi kule chance ukuthi kungatshintsha phezulu kumongameli.
Ukhetho lolu luqale ekuseni ngehola lesikhombisa njalo lwagqitshwa ngehola lesikhombisa ntambama. Impumela ikhangelelwe ukwaziswa kusasa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Obe ngumphathi ntambo obona ngezamawovethi umnumzana Chris Mutswangwa ususwe esihlalweni osekudale imibuzo eminingi ngoba uhulumende engacaci ukuthi uqotshelweni. Abanye bathi Mutswangwa walahla umlomo ngoba enkulumeni yakhe okubalisa ukusola umongameli Mnangagwa ngokukhetha izihlobo zakhe kuhulumende. Abanye ngabathi Mutswangwa engaba esezaphiwa esinye isikhundla ngoba elokhe lesikhundla sokuba isikhulumeli sebandla lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kukabili kungabe either kuyi factional politics kumbeni sebemdeploya ukuthi vele eseba eparty of kuparty office izalo vele antihlala mjokotsho kulamaxhego abe eyirana khona ngale but ungakhangela kathesi umthwango ongu-chairperson wama veterans but isisplitile iwo veterans maybe because of that babe sebekubona and at party level kulo muntu responsible for in iligi handi sokuleyo veterans league ongayisiyo umthwango so konokhiyana ingxemba ayifuna ukuthi kube aligned. Enye futhi bekuyi reputation ngoba for all along vele iwo veterans anti before and the minister of defense.
Yi kodwa abanye bathi okungani kuyasolisa ukuthi uvuke exotshwa ngomgqibelo. Kungani nxa kuyikuthi into bihleliwe ingabanga phakathi kwevi?
Umbuso kalobaba uhlukene kulalwana wayizolo, ubaba lwana wayizolo. Uma uyomnanzelele uyanikwa ithuba lokuthi afake ama-minister, afake izinto ezi-unconstitutional. So ukuthi vele usebenza njani ngabe engxenye sesimuzela ikhuluma nge-strategic ambiguity ngoba ukusebenza kwakhe yena vele laye kuhlezi kule nkulu anti uxotshe omunye namhlanje kuyimpela sonto wachatha abanye futhi so yindlela asebenza ngayo ukuthi uyabungakwazi lokuthi njengelizwe kumi njani kusuka ngaphi kuyiwa ngaphi akuplaneki nje into zakhe zonke isavuka mpuzana.
Ye sikhuluma ngabona labo abaqatshiweyo, ubone njani, ubabona njani bona labo abasekeli babaphathi ntambo abakhethiwe?
Engingathi hayi ngiyamazi ngubaba umhlonitshwa uMarobi. Siyakwazi vele nje ngumuntu ovela ku-media sekhi so lapho afakwe khona ngibona ngazathi hayi ufakwe endaweni lapha le-competency khona but esingakwaziyo kakhulu yokuthi amandla to discharge ulwazi lwakhe uzalinikwa yini lelo thuba ike sebe sesikukhangelele.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngehlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela.
Izakhamizi zenkayi phansi kwenduna uThugulu zithi ukufuya kuya kusiba nzima emakhaya. Lokhu kubangelwa ikuhlaselwa kwezifuyo zinyamazana zendle, ikakhulu impisi lamakhanka. Okuningi asikuzweni kunokuthaba Dlamini esenkayi.
Sekukwampunzi Dlamini kulumango nanku ngoba impisi lamakhanka la asehlasela abulale imbuzi, izimvu, obabhemi lezinye izifuyo emadlelweni kanye lasezibayeni, qede yachathamele inkukhu entangweni loba ezilugwini. Ngalokhu izibaya eziningi sezize zavalwa ngoba loba nini uyabona ikhanka lisekela inkukhu kumbe unyawo lwempisi ludabule phakathi kwemizi. Omunye wasebelothiselo ngumfelokazi unkosikazi othampofu ongomunye wenkokheli zomdabu othi wokwenzeka esiqintini semathetshaneni kuphezu kwakhe.
Amakhanka adla egumeni inkukhu, asisela nkukhu, asisela mbuzi, sesizihlalele nje sesingabayanga. Kudle emagumeni, ngikhuluma nje kudle kuthange ingalo khuni yomntanami.
Ongusobhuku webhuku lakwamadle udlewu njalo engumfelokazi unkosikazi Agnes Sibanda uthi njengempisi zona kazizili lutho, esazisa ukuba obabhemi du kusigcawu sakhe.
Okungamathole kwenkomo kuyadliwa zimpisi, impisi ibonakala ihamba labantwana khonapha esigabeni thina kade singakwejayelanga.
Unkosikazi Sibanda uthi umakhelwane wakhe udlelwe imbuzi ezimbili impisi esibayeni, njalo kumnyaka ophelileyo enye njalo imuli kumango munye yadlelwa izimvu eziyisikhombisa busuku bunye.
Yadobha yahamba yakudla yaphinda yaphenduka sembusuku yazathatha lwesibayeni esisodwa. Amakhanka angikhulumi phosa lami nginje inkukhu ngemva komuzi ngapha zinsiba zodwa.
Esinye njalo isakhamuzi semantshololozane unkosikazi Pauline Sibanda uthi izinyamazana zendle zihlasela loba libalele.
Uhlupho lwamakhanka lempisi kuyaphambili njengamakhanka wona sezekhale ekuseni langama-6 akhala.
Kuyisiloyiso sikamampofu ukuba abelusi benyamazana zendlela ezibasondela eduze bebaxhase ngoba kungenyanga ngaki izakhamizi lezi zathithibala njalo zibona indlovu eyayidabula phakathi kwemizi kulandela ukuduha kwayo.
Imbuzi sekusele ngambuzi ithula zasizazi ukuthi zisele ngoba lokhu kusidla kusiya phambili. Singabonga kakhulu nxa singazuza inhlakanipho yokuthi kuvikelwa njani.
Umsakazo weStudio 7 uxhumanela bohlangothi lukahulumende olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ZimParks abathi lumbiko wenkayi mutsha endlebeni zabo. Isikhulumeni sabo umnumzana Tinashe Farawe ethembisa ukuthatha inyathelo.
I think we also need to look at the Nkayi Road District Council as an appropriate authority.
Lokhu asikakubikelwa ngabenkayi Road District Council njalo sikhuthazele zakhamizi ukuba zibike inhlupho lezi kibo ngoba khuluma kunje akula loyedwa oyake asukume ayibika lokhu. Thina sisukumela phezulu kulokhu ngoba siyazi ukuthi izifuyo libhanga labantu ngakho kufuze bevikelwe.
UFarao ukhuthaze njalo amakhansila kanye labakhokheli bomdabu ukuba balobe phansi zonke lezinhlupho qede bezise ekhansilini ukuze bephathiswe. AbeZimparks bathi ukufuthelana lokhu phakathi kwenyamazana zendlela abantu kubangelwa ukuguquka komkhathi osekudale isimo sokungani kuhle kwezulu lendlala enkulu emadlelweni kanye lokufa kwezinye ngesizathu sinye okuyikho okwenza ezinye inyamazana zendle ezifana labompisi lamakhanka zihlahle amehlo zifuyweni njengalokho osokusenzeka enkayi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyakamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa nonkosazana Khethiwe Bebe, isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party, EMRP. Sicubungula udaba lweGugurahundi kulandela umhlangano osanda ukuqhutshwa yileli bandla.
Ngiyabonga kubalazi nabalaleli jikelele inqubo esiphume lazo ukuthi sina sokubeka senza international lobbying to approach even ICJ international court of justice ngoba okwenziwa uhulumende weZimbabwe emebongo emakhoni nangapha asivumelani lakho kusetshenziswa izinduna zakithi sho sizazama ukuthi silise ukuthi umbhukazwe wakomchakazi owenzakala komchakazi ubanje njengayo yonke imbhukazwe according to imithetho ye-United Nations.
Siyabona ukuthi kwake kwaba le mzamo esikhathini esedluleyo ukuthi bandla le-MRP libhalele inhlanganiso lezi kwake kwaba lo mthelela yini balalela baphendula
ukulalela nokuphendula yebo kukhona into yonke nje endizayo iyandisa uzokufikela phakathi efana khona umhlaba ulalelile uzonanzelela ukuthi ilokhu vele i-United Nations kulalapho efike khona ukuthi sivume ukuthi ugurawundi wasetinofive ongqo i-Zimbabwe government like inkulumo zabeminista ozihambi zihambi akade beyibiza i-political setting kodwa sinanzelela ukuthi kufikile ekuthini amazwe asekhuluma ukuthi baba ne-genocide somphakazi ongqo ipheso okuhamba ngayo kumbe sisuba namathelo ngiye and there but I can say ukuthi kuba nezithelo and
kahle kahle kuyini elikusolayo ngendlela uhulumende athi uhlelo lolu luqhutshwe ngayo
kokuqala uzonanzelela msakazi labalaleli ukuthi ugrawundi ngesikhathi senzakala ama-journalisti ayevaliwe yonke indawo abantu information abayizwayo yileyo eyayikhulunywa kuphephethwetha yilabo ababesenza lawo masala nxa sekulungisiswa njengebandla sifisa ukuthi kube yikulungisiswa okujenini kube yikulungisiswa okokuthi kubuziwe bona ama-victim abantu bakomphakathi abathekekayo kwenye sisola bakhona okwindlela yangikhona ukuthi kuthiwa kuzomele kuyiwe emakhaya uhulumende weZimbabwe uyakwazi ukuthi abantu bakomchakazi kusukela ngawo lawo ama-ABs sisabalele sigcwele amazwe wonke abanye bakhathiwe emazweni njengoba sinje am out of the country I report to somebody lami ngikhathiwe ukuthi ngiqalise ukuthi ngiye lapho we are here already ngenxa yakhe uhulumende esenza lowo busazwe sentar okwesibili sisola futhi ukuthi kuthe kuphathwa izinduna ungasiyananzelela even esigabeni nxa kulo muntu
silenduna uMathe eGwanda eyabulawa yiGugurawundi and umntanakhe manje uKeiso useyinduna yena of which nxa sekuthiwa aphaphe udaba olunjalo yethi laye ngapha kumele atestify akuvumi
okwesithathu kuyadanisa ukuthi ezinye izigaba nxa sekuthiwa sekulungisiswa ziyathiywa uzananzelela ukuthi umbhukazwe uqalisele emigrant kubokhokhela phana and uzonanzelela ukuthi ngo-1985 ngo-January bezi-11 novela farmers abadisappear up to now akuzange kwazakali yimigrant yonke leyo yinkabazo kodwa nxa kuthiwa iyathiywa
sesikhangela lona udaba lweGugurawundi singathi lophatha njani abesifazane njalo sikhuluma nje lokho kulezinyalo zaleso sikhathi
izinyalo mpakazi zikhona kende uhulumende the looks he could have done ukuthi mhlawumbe aqale arelease maybe ama-clinical psychologist beqale bengani kumbe bakhuluma labantu ba-affetheka kakhulu omama abanye bezengulwa ngeabilities baluza i-self-esteem omama bebaphekelele nje baluza even i-identity yethu kakhulu even spiritual kune-spiritual connotation of it whereby imaphekelele right now imiphakazi nje labomidland kungani kulelo bedrot ungakuya kunanzelela khonophyani ukuthi abanye babe bathulwa izisuku eziphele imfane zibulawa i-even i-aggregated and angered our ancestors so singabantu abamnyama we believe ukuthi kune-spiritual curse eyalethwa kumbusazoza uyathola ukuthi balutshwani omama bebaphekelele nje le-midland abakwanisa ukuthi besukume bezizwe bengabantu silimaza kakhulu kwasala sithethe singabantwana abanye kungaziwa ukuphoyise ngobani ezingulini kunezifiso ezinokungaziwani.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Khethiwe Bebe, isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa naye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga.
Namhlanje uhlelo lwethu sixoxa nomfundisi Busani Zwanda sihlaziya ezombusazwe. Okwakuqala ngiyakwamukela uhlelo umfundisi.
Linjani babugande labalaleli? Sibonge.
Ngeliphi ibandla olibona linganqoba lelele ZANU-PF?
Ngiyawuza umbuzo. Babugande mina angiyena umuntu wepolitical party. Political parties ngibathanda bonke abantu, ngisupporta wonke umuntu, but angikho into enzama parties. Ngoba ipolitical parties ziyasidabula phakathi singumndeni. Ngoba uthi lo ngisupporta lo, lalo ngisupporta lo, sikhona sicabana sodwa, siyasidabula phakathi siyisizwe, siba powerless, siyabulala nasodwa, citheka amagazi. That is a political party. Yinto engazanga ngobuhle. Okwesibili Babugande, mangibuka kula political parties angiyiboni le yodwa engazikhululisizwe. Le yodwa ngiyibona engazikhululisizwe.
Kungani usitsho njalo?
Why ngisho njalo Babugande? Bonke ngiyababona, ngamabona bonke bekhakhanza, bekhankasa, bethembisa this, bathembise this, bathembise this, bathembise this. But angamthola umuntu okhuluma ngqo le nkinga ebophisizwe. Bonke bakhuluma izethembisa izethe, kodwa inkinga eyiwe ebophisizwe angamthola okhuluma ngayo. Ngoba isizwe sibopheke emoyeni spiritually. Why? Kwaba le mpi silwela isizwe, ilizwe lakithi, kwacitheka igazi. Sibuye empini sagezwa na isizwe ukuthi silichithile igazi siyolwela isizwe. Sagezwa na isizwe. 1. 2. Kwaba le ground. After unity sesihlangene, sabuyela sageza na igazi lichithekile na esizweni. Njoba kubhiza abantu cibe igazi liyachitheka, ingozi that this and that, abantu babulala, isizwe siyagezwa na ngoba emoyeni kungcolile. Uma singakakulungisi lokho, o singakamtholi othi uzokulungisa lokho, anga amboni ukuthi siya kuphi Babugande. Ngoba kumele umuntu athi ngikhona ngiyipolitical party, owami umsebenza wenza ngizohlambulula isizwe, ngizofuna umuntu ophiwe ngokomoya, ophiwe inhlambuluko ngokomoya, ophiwe isibane sezwe. Ngizokwazi ukuthi uma ngingena into yokuqala ngizohlambulula isizwe, wonke amagazi acitheka, ngizogeza isizwe, ngisihlambulule isizwe. Uma ngiqeda kusihlambulula isizwe, ngihlambulule indawo zethu zeMalinda, ngoba kungcolile indawo zethu zeMalinda, singcolile, iqiniso liyafuneka. Ngihlambulule indawo zeMalinda, lo muntu ophethe isibane se akhanyisele lezi dalwa zethu zeMalinda ezaziphethe onjelele ezazigayide isizwe. Athi lo party lo umkholo waleyo, athi loba sengikhola isizwe ngizobe ngigayidwa izidalwa zizwe kumalinda ethu. Ngizobe ngilalela ukuthi kumele sihambe njani, kumele senze njani, kumele lowo muntu nguye ozokwazi ukukhulula isizwe, nguye umuntu engingathi nangu sesimthole uzokhulula isizwe. As long umuntu athi uyongena agayide isizwe ngumqondo wakhe ngendlela zakhe. Imfundo yebo inhle, kodwa imfundo yodwa ayikwazi ukusikhulula. Baningi abafundileyo izetifiketi zabo ziliwe ngumuhlu, abanamsebenzi, abana nothing. Imfundo ayikwazi ukusikhulula sodwa. Uma singakabuyeli kubuthina bethu, kulalapho kwamosheka khona, akukho lapho esiya khona.
Manje lokhu okutsho kwamalinda kuzanceda ngani?
Wazi indawo zamalinda zalunga. Lezo ndawo abantu bazabuya from all countries besizodinga labo ugayidwa. Indawo zamalinda amatshetha akhulumayo, ngoba so umuntu okhuluma laphana yizidalo ezixhumene kumdali. Amazwe wonke azabe buya, i-tourism izaba la. Manje thina sibhizi siyale Israyeli, sithatha i-tour sithi sifuna i-spirituality, sidinga ukulekelwa ngokomoya. I-spirituality sila ngithi la, kodwa sivalekile amehlo, si-blinded. Uma sathola lowo muntu, amazwe wonke azobuya, wonke Southern bazobuya bezodinga i-guidance kwindawo zethu zeMalinda. Bazobuya bazodinga ukuthi bagayide izizwe zabo. I-tourism yethu izophakama, umnotho wethu uzokhula, sizobuyela sibe powerful. Wokuwabona kuphi isizwe kumele thina sithi siyodinga ama-investors ukuthi bazo-investa ezweni? Why wona ama-investors angadingi thina ngokuthi bazo-investa? Why thina kumele siyobancenga? Yikho bona khona kule problem, khona kumele sikulungise. Ngibonge Babugande. Ekokugcina, uma isizwe singezwa ngisigezela izandla, uma bengezwa lento sike, ngoba kukho politiki engazi silungisele, kumele silungise. Umuntu osingumele yile ndlela le yiyo ezokwazi ukuthi silungisele kuphela. Yabona,
lo ke bekungumfundisi uBusani Sibanda ebesixoxa la ebuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye uhlelo lu.
Kwezemidlalo, iqembu leBafana Bafana elelizwe leSouth Africa lithwele amathemba aweningizimu yezwekazi lase-Africa kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu elimele ilizwe leSouth Africa kumncintiswano weAfrica Cup of Nations oqhutshelwa elizweni le-Ivory Coast lizadibana leCape Verde namhla ebusuku udingwa iqembu elizadlulela kwisigaba se-semifinal. Owamela ilizwe leZimbabwe kwimidlalo ye-Africa Cup of Nations ngo-2006 lango-2008 ubekithemba Ndlovu uthe okwenzakala ngo-1996 lapho iqembu leBafana Bafana eliphakamise khona isicoco se-AFCON sokungenzeka lalo nyaka.
I think South Africa layo has got a very good chance. I think vale chance ngoba even okwakathesi iSundowns iyenza kuhle kakhulu. Idlale kuhle yawina iChampions League.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu leArnel uBoka Ndebele laye uthi ukhangelele ukuba iqembu leSouth Africa linqobe eCape Verde.
iSouth Africa izanqoba ngoba ilabadlali asebedlale izingeni lelo okwesikhathi eside kuCup Champions League la kuAfrica Super Cup.
Wayeyintshantshi yomdlalo yokweqawa seyisiphatha amandla somdlalo wenguqu uJuma Phiri yena uthi iqembu leCape Verde lilakho ukudanisa labo abakhangelele ukuba lizanqotshwa ngeleSouth Africa.
iCape Verde abala any pressure, they're not playing under any pressure. So I think you also end up in Norway, you know. Ubabala pressure unlike South Africa.
Umqeqeshi wabona izinto beqembu leBulawayo Chiefs uNkosiyazi Ncube yena uthi ukhangelele ukuba ele South Africa lidlulele kusigaba esilandelayo.
Namhlanje ngithi South Africa ngendlela eqalise ngayo iqalise kuhle endloko ikhanya izabe ihamba kuhle ukuthi lisefika kufinal. Sifisela inhlanhla kuSouth Africa nginazelele ungakhangela that combination of Sundowns players mostly it has helped a lot in terms of where South Africa is now.
Iqembu leSouth Africa lisele limele umhlubo lo wangezansi yezwekazi laseAfrika ngemva kokuba eleAngola linqotshwe nge-1 kanyange leNigeria izolo ntambama. Limpumela itsho ukuba iqembu leNigeria selifinyelele kwisigaba sesemifinal ndawonye leqembu leDemocratic Republic of Congo lona elinqobe eleGuinea nge-3-1 izolo ebusuku. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Zimbabwe!
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi weRumba umgcini Ndlovu ozibiza ukuthi mfana omutsha. Yena osethule idlalade lakhe lakuqala elinesihloko esithi Itshele. Nangu exoxalo ntungameli inkomo weStudio 7.
Alwa echolocho esigabeni kuthiwa kusegariya umculo utholakala kunamba zami namasithi ngiyathengisa kuzonke indawo lapho ngisebenzela khona eGoli. Yonke indawo abasemazweni ngiyabathumela ngefoni ezindawo ezitshiyeneyo. Abalandeli ngibafisela ukuthi benginike amandla ngisebenzisane labo ngiqhubekele phambili ngalela ithalente lami engilizama elaliphiwa yiNkosi. Bexhase labo ngakho lokhu ukuze lami ngingapheli amandla.
Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bonga ufuna mina uyangithola embeni yami WhatsApp, Facebook, TikTok ngiyatholakala number ithi 0658464022.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Isifiso sami ukuthi bebe yibo abangisekelayo kakhulu ukwenzela ukuthi ngiye phambili. Ngesifiso sami ngilaso la ngephupho lami lifezeke ngingapheli amandla ngoba abalandeli babengiduduza ukuthi hayi qhubeka usiya phambili, benginika khona okukhona ngiba namandla kakhulu ngokuthi lami ngisebenzisane labo.
Nange umfana omutsha umgcini Ndlovu wesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ngamafitshane obekwenzakala. Ukhetho lwama-by-elections okudinga amalunga edalela eParliamente luqutshwe ngokuthula lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, sidibaneni njalo kusasa.